izimbangela zinenge kodwa ke zimqoka ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kwebulawa city council nxa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzela ukuthi phakathi laphakathi kwanolomnyaka i-city council yabuya lomcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe i-US dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ngabe ibhadala malini ababekwiza ngokuthi i-rebasing. Khonokana ke kwabangela ukuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokitshini amaningi. Kube sokusithi-ke labana abangale kuma-eastern suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyofika ama-$100+ US dollars. Imali leyo-ke ngasuyiguqulela emalini yeZimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Iyananzela ukuthi ilizwe leZimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi khonokana kubangela ukuthi umuntu engasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke elathi sithole zile njongo yokuthi zibone umeya, udeputy mayor kumbe utown clerk loba nje isikhulumeli sekhansili ngakade singathutsha. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona laba basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindu bona nje amabombo kuvele ukuthi kulabantu abalunguzileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo okuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehluleka kukamanispala okhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu singeke sikugxilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhela kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakobulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa ngumonzura, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguchamisa. Wonke khonokho-ke thina siyizakhamizi asikunake kangako. Esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwa ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi. Ngakho nanzelela ukuthi leli qulo likhona ngumbe singathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo, kodwa-ke basuke bagijimisa esingathi kugijimisa ukulamba kwabo ngumbe izisu zabo. Uzafika ukuthi esikhathini esiningi bagcila sebesiba ngani ngabafana bama-city managers izisebenzi ze-council, ngoba konke okukhulunywa ngama-managers kukhanya banqekuza ikhanda, abaphikisi abanakekeli izakhamizi ezibe ezibakhethileyo. Kugcina kusenza ukuthi uBulawayo angathuthuke siya phambili, njalo uBulawayo ungananzela ezindawo eziningi, imigwaqo, amaklinika, izikolo, okunye nje sokusiba sezingene eliphansi kakhulu. Khonkana kutshengisa ukuthi akula lokho esithi ngama-checks and balances kumbe monitoring and evaluation okumele yenziwe yiwo ama-councillors. Ama-councillors esuke azenza bona iziqhatshwa ze-council, sebekhulumela i-council abasakhulumela izakhamizi, okuyikho kubangela ukuthi kugcine ungasela ama-checks and balances laphana e-councilini, ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama-councillors kube yiwo monitor evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini. Khonokho-ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu kuseze zasukuma ngobuningi zisiyatshengisela. Ukutshengisela ezikwenzileyo kakusikho ukuthi ngoqalo kugcina, hayi, zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi. Amapholisa azange ahlukuluza abantu, abantu azange babotshwe. Even lalo ugatsha lukamongameli, ofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi ngabe kwenzakale njani, hayi, sabachazela ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu.